Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebezilapha langomango wangkhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina sebesenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo, abangabafana. So hayi vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Eseli Mpofu odabuka koMvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu.
Ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kimi lina ukubana lisincedise kakhulu. Lingene njalo kuma-clinics, ama-clinics akhatshana. Sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years. Abanye hasi ngathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe e-clinic. So siyacebisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisi imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube naye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Ikliniki yafunathi operate umuntu uyagula ebusuku at any time, sitime umuntu uyagula azaswelakala. Uzathiwa ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana. But ikliniki masilapha kuright lapha ngokuthi ngoba besiyakhe ikliniki ngokuphangisa ngoba kunabantu abadala bangakwanisiyo ukuthi bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athole imali ukuthi aye esibhedlela.
UDube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima usuka lapho yofika isizinda khonale kathana udleli kadlanga lutho ulambile umntwana lokuthi mfuqa ibhasikile ukuthi ibhasikile bona kayichofele ngayelambile lokuyafika esikolo lapha ukuthi afundi asoze khona umfundo ngoba ulambile but at least noma kuseduzana uyakwazi ukuthi akuseduze isikolo lapha kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele ePhalamende uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi iWange West ngapha sikwanise ukubana sizilungisise njengoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola abangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo kwiqembu elibusayo besingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kukhiyeshwe imisebenzi abantu bethole imisebenzi nemisebenzi. Kule state of the road, imigwaqo. Imigwaqo ifile kakhulu eWange West makhangela imigwaqo wendlovu. Umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka, ufile kakhulu imigwaqo yonke leyana. Imigwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oyakumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlushwa layebulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto ndane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwaMvuthu ngingunokuthaba Dlamini.